Intatheli izindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 kwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo wokusebenza kulelizwe ungcono kulasekhaya. U-Andres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli izindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli u-Ian Khama yena ojiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesesikhundleni ubengadondi ukuxosha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi asibhaliwe ngaye, but hayi, ngomongameli omusha sakuboni lokho kusenzakala.
UMnumzana David Ncube yena umsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani ayisebenzelayo uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana okungcono kule khaya lapho kule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala neBotswana uthola ukuthi kule minye imithetho abangihambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa, kodwa ngaphezu kwakho konke ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo ayipha kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani lenkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyeke usuke ukuqala ukubhala indaba ezichothozayo ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokhu kuthathwa njengokuthi umuntu uyadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli izindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa uma zisemsebenzini kulokhu khathazeka ukuthi uhulumende uncitha kwamaphephandaba kanye lemisakazo ezimeleyo ibhizimusi uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likazulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. Ngingumathi Ngwenya oyindaba zeSitwe 7 ngisabona kwele Botswana.